namhla
kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sigqiba ingxoxo yethu yenkosi yamandebele silobaba umnqondo obanzi magonya ubaba unkululeko gwabalanda mathe lobaba ubornman khumalo isikhulumele senkosi ubulelani lobhengula khumalo ukhumalo usungula lolo daba
ake ngithi into emthembu ukuthi kukwaba lama food parcels lade siwapha abantu lapha eSouth Africa bekunesifiso ukuthi ngabe sithumela abantu ihlanyelwe ekhaya kodwa izimali bezingakangeni kahle kahle kodwa kuzakwenzeka khonoko kuzatrainwa abantu ukuthi bafunde ukulima bafunde ukufuya ukuthi bakwazi ukuyaziphilisa emakhaya ngoba manje uhlupho lukhona olukhulu lapha eSouth Africa emthembu masingakhuluma abantwana ekhaya anti bayancithwa amathuba amathuba aphiwa abanye abantu babele kude abantwana bayeza lapha eGoli bahlupheke eGoli bahlupheka kakhulu bangaphiwa nemisebenzi ngoba bengabantu ababela ngaphandle abanye abalamaphepha bebalekela isimo sekhaya bona laba abantwana kuzazani ukuthi bathola ukufundiswa imisebenzi ethile ukuthi babuyele ekhaya bayekwazi ukuziphilisa asingakhulumi kakhulu nje mthembu ngoba angithi nxa into isasungula kodwa ke ngitshela iqiniso ukuthi amandla onke inkosi wafaka khona bekuthini impilo zabantu bakomthwakazi zibe ngcono akukhethi plum sicholojo binga bite bridge gwanda ubukhosi bakithi abukhethi muntu ukuthi ukhuluma limi bani kodwa ke inhliziyo yenkosi ekuthini impilo zabantu bakomthwakazi zibe ngcono tembo ngilwana ngitsho asilabhajethi kodwa kungusizo bayafaka abanye abantu nje usizo futhi kusiyaqhubeka kusenzeka kuzaba lo mahluko omkhulu empilweni zabantu babethu
yes akuzwa kakhulu gwabalanda wena ubona ngani inhlelo ongazifisa usezwa inkosi iziphi gwabalanda
inkosi mina akangikhangelelanga ukuthi izasezela lutho inkosi likhanda thina yithi umzimba isilela kuzosihambe sihoqo umzimba thina abathakazi so abathakazi eseleleni ukuzithandabuza yonele ukukhonfyuza ngamapolitiki sekuleke futhi kwehlukaniswa ngamapolitiki ubukhosi kulikhanda lomzimba wonke wakomthakazi so sifisa ukuthi inkosi mangakwazi ukuthi nxa ingathola indlela yokuthi ixhumane lezinduna zonke lezi ngoba i-confusion iqala ezinduneni izinduna zinga-understanda ukuthi inkosi yini kuzoba lula ukuthi sikwazi ukuthi siyangaphitho siyafisa ukuthi inkosi yethu ingathi ingangena kwizinduna zonke lezi ize ixoxe nazo ize inkinga zazo ngoba manje ubukhosi lethu buyantengantenga because izinduna lezi-divided because ngepolitiki leyafika
Yeah, so wena ungumathe sibili mathe kwanamba kwabalanda ubona ngani wena okufisa wesibili enhlizweni yakho ukuthi kwenziwe inkosi kuyini
mina engikufisayo enhlizweni yami ukuthi inkosi ihambe ifike ekhaya ivuselele imhlahlandlela nabopuphu konke lokana akwaziwa manje ipuphu iyinkalakata yendawo yokuthi ingangenisa imali komthwakazi engasiza isizwe sakomthwakazi nomuluziyem but kufile tupeza sinankosi amasiko ethu afile abantwana manje bakhula bekhulela iganga dala abadala bebelobolisa izinkomo ngoba isiko kalikho abantwana nje sokuyikhula zisemahlangeni sesiyafisa ukuthi inkosi ma ingahlala esihlaleni sayo konke lokhu kuzavuka konke lokhu ngiyazi angithandabuzi kuzavuka kubuyele esimweni isizwe samandebele sihlonitshediweyo esasihlonitshwa khona manje
ye babumagonya wena ubona ngani inkosi kona manje kumele iyenzeni
engingeke ngakuphendula mfokamthembu yukuthi inkosi izabuyela nini obulawayo ngokomthwakazi but engingakutshela abalaleli ukuthi akusekude inkosi izabuyela iyehlala komthwakazi kukhona okuthile okusamele ukuthi abantu kuqale kulungiswe andubana ingonyama ihambe iyehlala esihlaleni sayo kobulawayo
hayi-ke udaba lethu luma lapha okwalamhlanje besilobaba ubornman khumalo isikhulumeli senkosi ubulelani lobhengula khumalo umnumzana mnqondo obanzi magonya lo mnumzana nkululeko gwabalanda mathe asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo
babelobola